Umnumzana Job Sikhala obe gade esejele ngecala leli abade belibiza bethi obstruction abaningi bethu besicabanga ukuthi licala beliphekiwe inkundla ye High Court sivumelane lathi yathi umagistrate wenza iphutha ngokuthi athole uJob Sikhala elecala ele obstruction so yasi kenqula ke leso sinqumo sika magistrate conviction kanye le sentence.
Yes, ngathi ke lina likubona njani khona ku baba Mlalazi?
Sivumelana layo ke i High Court. Njona sihlala sisitsho nje nsuku zonke ukuba namnumzana uJob Sikhala uyi victim yalokho ubizwa kuthiwa yi political witch hunt. UJob Sikhala amacala lawo ethi saka wekho ngamacala aphekwayo and sicabanga ukuthi aphekwa izanu ukuze ba bancindezele iopposition. Siyabonga ke iHigh Court kubonile silethemba lokubana lamacala amanye alandelayo o asesele azatholakala ngendlela efanayo kubana ngamacala angekho ngiyethemba njalo lokuthi bona laba bezaniphefa abahlala bepheka lezi zinto bayabona ukuthi into zabo kazikho njalo bazafika lapha bagcina khona baziyeke. UJob Sikhala usehlale ejele for isikhathi eside amalungelo akhe anjengala ukuba lelungelo lebail uncindezwele kuwo njalo ilungelo lefair trial sicabanga ukuthi uJob Sikhala akalalo bamthathela nsuku zonke yikho ke sehlale umnyaka wonke esejele elokho kusenziwa itrial kathi itrial bani ethatha isikhathi sonke lesi nxa bekholwa kubana amacala khona. So silethemba lokubana ngolunye usuku umnumzana uJob Sikhala uzathola inkululeko. Inkululeko edinga ngabantu bonke baseZimbabwe njalo silesifiso sokubana abantu bathi rally behind.